Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 Fufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla lePDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe.
Umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo, ngiyakwazi mina. Kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba uSiphepha ukuthi ufuna ukuza ephathini iZimbabwe People First.
Le Botswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ezibalisa abeZimbabwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo nesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abagabala msebenzi. Sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kwenziwa umkhosi wokukhumbula amabutho amaNdebele awafa ngesikhathi sempi yeGadade. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla lePDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe. USiphepha Nkomo waxexebuka kubandla lePDP waya kweleZimbabwe First ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methusele Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuba obeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bright Madonga waqotshwa kuleli bandla ngoba esebenzela ibandla leZANU PF Nzitha.
UMadonga waye kukomiti yethu yeinformation eyikomiti ebiqakathekile kakhulu. Zokulesikhathi singamboni ukuthi usebenza njani njalo usebenze ngapi wasebhalelwa ke incwadi ekuzama ukuthi udingisise ukuthi usebenza njani sasesisola indlela adesenza ngayo sasesimisa ukuba lilunga laleyo committee kodwa akaxotshwanga ukuthi aphume epartini umiswe ukuba lilunga le committee ye information ngoba ubengasebenzi labanye ubesebenza yedwa.
Sizwa ke eminye imbiko njalo ethi yona bakhona abathi unkosikazi Joyce Mujuru engakhokheli leli bandla ngqala phaso kufika iCongress kufakwe abanye abantu. Liqiniso yini lo?
Ngingathi ngamanga ngoba iCongress yona ivele iyakhetha umuntu ozakhokheli ibandla. Kungabe kungubani, kungabe kungumama uMjuru, kungabe kungubani. Yena lo ozabe ekhethiwe, enominethiwe. Nxa kunominethwe abantu sithi abaningi okwedlula yedwa kuzayenza ukhetho. So ke angiboni ukuthi kulo muntu ongathi yena ubani angakhokheli, ubani kakhokheli. Abantu abazakhokhela bazakhethwa kuCongress. Okwakhathesi iparty yonke, iZimbabwe People First, bonke abantu, nxa sibezwa sibakhangele ingqondo zabo. Bavele nje bafisa ukuthi bakhokhele kumama uMjuru. Njalo abaningi nje bazikhulumela ukuthi beza epartini leyo ngoba bebone umama uMjuru esepartini leyo. So asiboni ukuthi kuzaba lohlupho kuCongress. ICongress izazihambela kuhle, abantu bazaziqhethela ubukhokheli babo. So kathesi akudingakali ukuthi ethi ubani siyamfuna, ubani kasimfuni. Nxa sesifikile kuCongress, lowo nalowo muntu omfunayo uzamkhetha. Xa kukhethwe abantu abedlula oyedwa kuzaba lokukhetho onqobileyo unqobile ngezakhokhela iparty. Kodwa kwakhathesi sikhokhelwa ngumama uMjuru, bonke abantu nxa sibakhangele sibezobekhuluma bayasuthiseka ngobukhokheli bakhe. Njalo sikhangelele ukuthi loba siya kuCongress kuyabe kuyibuya kwenza nje asikaboni omunye, asikezwa omunye othi yena la uyafisa ukukhokhela.
Esike sazwa njalo eminye imbiko ethi yona umnumzana Sam Siphepha Nkomo owabuya evela kubandla lePDP
usedale inkulumo ngoba uNkosikazi Mjuru wayengazi ukuthi uyabuye bandleni njalo uthenjiswe isikhundla sokuba umsekeli wakhe. Kungakuliqiniso yini lokho?
Okokuqala, umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo. Ngiyakwazi mina kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba uSiphepha ukuthi ufuna ukuza ephathini iZimbabwe People First. Kwakuthunywa ke izithunywa ezasuka ephathini kuPeople First ziyakhuluma laye, zithunywe nguye umama uMjuru nobukhokheli bephathi. Wonke umuntu ukhululekile ukuze ephathini, akulanto ayithenjiswayo, akulasikhundla asithenjiswayo ubaba uSiphepha.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba eziphathelane lebandla leZANU PF. Siqala ngomvulo lapho esiyaba sikhangela umumo webandla leZANU PF, isimo sebandla leli ngemva kokubusa ilizwe okweminyaka engamajumi amathathu lasithupha.
iZANU PF as a party it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ngakhangela ukukhona kathesi umele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse iyekhokhela iphathi yeZANU PF.
Lalelani emsakazweni weStudio 7 lizizwe.
ELeBotswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza kweLeBotswana, abanye bengababalisi, uhulumende weBotswana othi uzabona ukuthi bayaphuma kungene izizalwane zelizwe lakhe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni eBotswana.
IBotswana ithi esabela ukuthi isimo sokuswelakala kwemisebenzi singabangela ukuthi izizalwane zakhe zicunuke ngoba zibona abavela phandle kwelizwe bephiwa imisebenzi ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho weBotswana oleNational Development Plan 11. IBotswana ithi zabona ukuthi imisebenzi eminingi iya ezandleni zabaTswana. AbeZimbabwe bazalahlekelwa kakhulu ngoba behamba phambili kunani labavela kwamanye amazwe abalemisebenzi eBotswana. IBotswana ithi isihlele umthetho wokuqinisa ukungena kwabavela kwamanye amazwe bezodinga umsebenzi kumbe ubuphepheli. Ababalisi yibo abazaba ngokuqala ukuzwa ngebhatshi ngemva kokuba uhulumende weBotswana athi izikolo zonke ikakhulu ezizimele zodwa zikhiphe abavela phandle kungene abantwana bekhaya. UNkosikazi Sithembeni Moyo ongutitshala kwesinye isikolo eHaburoni uthi sebetshelwe ngemizamo kahulumende weBotswana njalo abazi ukuthi ikusasa yabo imi njani.
Sokube le directive yokuthi abantu bami umsebenzi ngenxa yamaphepha lathi sibalushane saselwe asilashwa lokuthi i-future yethu injani ngoba asilaqiniso lokuthi kambe ngokuthi nje kuphela kumbe ku-across konke ama-ministries.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wakhe u-Andres Ndlovu othi somele beqale ukukhangela kwezinye indawo kodwa evuma ukuthi yonke indawo komile.
Hayi, njengababalisi sesizwile kakhulu uhulumende lapha uthi ufuna ukuthi babeke ama locals. Mbona ngathi kuzabangcono ukuthi abantu baqale ukudinga endaweni ezinjengabona Namibia ngoba kubuyele ekhaya, hayi ngaba nzima kakhulu.
INamibia esanda ukhipha umbiko idinga amatichala avela kumazwe angaphansi komanyano weSADC. IBotswana yona izaqala ukugumula ababalisi abavela kwamanye amazwe ekuqaleni kwethemu ezayo. Kodwa uCalistus Mpofu uthi hayi sibababalisi kuphela ababhekane lokugunyulwa emsebenzini.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abakhabala msebenzi sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa i-700 abayiziphepheli eBotswana okanti abayinkulungwane ezilithumi balemsebenzi etshiyeneyo njalo balamaphepha aqondileyo kodwa kule nkulungwane ezihlala elizweni okungekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisehaburon kweleBotswana.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sixoxa lomeli wenkayisawu tetalele parlamente umnumzana Abednego Bebe. Mnumzana Bebe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungameli, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani enkayi?
Enkayi kulendlala, njengoba usazi ukuthi inkayi indawo okuthiwa i-region 4 indawo elezulu elincane, ngezinye indlela ke kuthi ukuthi vele izulu kalisilo elizulu esingalazi linjengezulu kwezinye indawo ezingaso region 4.
Amalungiselelo okulima wona ahamba njani?
Uhlupho olukhona ukuthi-ke sikhuluma ngento okuthiwa i-climate change. Akusa njengalokhana esasikwazi ekadeni sikhula ukuthi sasikwazi ukuthi khona-ke nxa kufika isikhathi esinje izulu liyabe lisina, njalo abadala nxa bangabona izulu langikhona lingasananga ngaleso sikhathi okufanele kuyo ngaso babe siya entolo kumbe baphume-ke abadala baye kwethula-ke izindlu zabo thekwani bethule-ke lamalembu abe botshele ezihlahleni into ezinjalo njalo. Njalo-ke kathesi ngenxa ye-climate change. I-climate change ke sikwenza ukuthi-ke umkhathi kumbe ngithi izulu eliba khona isikhathi esiningi labo ikakhulu eZimbabwe abakuthiwa bayayenza i-forecasting sebephuma-ke ngaphandle kwe-forecasting yabo. So-ke nxa ukuthi sebehlulekile ukuthi bakhiphe kokuthiwa yi-forecast leyo, kuba nzima-ke ukuthi abadala babekwazi ukuthi ekadeni sasisenza njani. Kuba nzima ukuthi i-planning yangikhona, ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu bemakhaya akula sector abasebenza kiyo, akula ndawo abasebenza kiyo. So kuyabe kufanele ukuthi babe nolwazi olugcweleyo isikhathi sesekhona, ukwenzela ukuthi khonokho okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana eGoli, okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana e-UK, okuncane abakutholayo besebenzelana bebhadalana ngendlela ezijiyeneyo bese belungiselela-ke ukuthi balime. So ngaleso sizathu-ke kuba nzima ukuthi abadala baplane. Nxa sokunjalo-ke sokusuba umsebenzi kahulumende ukuthi njengoba uhulumende enguye okufanele ukuthi abatshele ngezinto ze-climate change, zona lezi ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi balime ngesikhathi abawezele belima ngaso ekadeni. Kufanele ukuthi uhulumende-ke abalungiselele izinto ezinjengalezo okufanele bazisebenzise nxa belungiselela kulima. Azisheneli kumbe kazisekho khona, ngoba uhulumende okhona uyehluleka-ke ukuthi alungiselele abantu ukuthi balime, kwenzela ukuthi kube lula-ke ukuthi impilo zabo bangabi labana abantu abathona behole ukuthi sesikhangele i-welfare program ukuthi izabuya izesinda ukuthi so umlandi kahulumende ukuthi kulungise khonokho ngezindlela esikutshoyo ukuthi uhulumende okhona usehlulekile ukuthi-ke anakekele abantu ngemuva kwezizathu ze-climate change ezibanzima ukuthi balungiselele ukulunga.
Inhlanyelo yona kodwa iyathengeka kanye le nsimbi zamakhuba.
Uvele kambe uzathi iyathengeka, ithengeka njani inhlanyelo nensimbi zamakhuba, ngoba ukhuluma ngomuntu ovele engithe mina ulimthatha isikhathi eside-ke ukuthi alungiselele-ke lokho-ke okufanele akusebenzise ekulimeni. Bese kusithi-ke nxa sokusiya nesikhathi sokuthi inhlanyelo sithengiswa, abantu abemakhaya kuba nzima ukuthi balungiselele, ngoba namhlanje kulumnyaka inhlanyelo imali iyi-$2 dollars. Ukafika ukuthi kumele mhlawumbe ngomnyaka olandelayo isiyimalini isiyi-$15. Ikanti-ke umuntu wana osekhaya ubelungiseleleke i-$8 yokuthatheni. Bese kusiba nzima-ke ukuthi rayithi nxa eselungiselele leyo $8 sefica siyi-$15 ayisakwani. Ngapha-ke uthiye vele ngekhaya imfudu imfikela abe secina sethi unganani-ke kelanithenga-ke imfudu leyo ngiyefida ngiyenika abantwana. ukuthi baphile bese uhle kuphambanisele uhlelo lonke okolokulima ukuthi nase kuphambanisele uhlelo lokulima ufica ukuthi umsengene esifaleni omunye sethatha inhlanyelo ephehliweyo ikine engalulanga omunye sezama ukuthatha inhlanyelo yona leyo engaphehlwanga lanxa iyinhlanyelo engaqondanga isisiyamila-ke ingasamili ngendlela eqondileyo ngenxa yokuthi kulezinswelo ezidalwa ngokuthi abantu-ke abusela injection yemali engena emakhaya esasikwazi ukuthi nxa kuzisula sakuthiwa ukuzala yikuzimbela
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mhlonitshwa siyabonga belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayi South edalela ephalamende umnumzana Abednego Bebe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngumthungameli Nkomo
lamhla kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
lam ngiyabonga kakhulu babugande ngiyabonga njalo lakubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi
kuyini okwenzakalayo sizwa kuthiwa liphakathi kwamalungiselelo ungasichasisela okuningi ngamalungiselelo la
siphakathi kwamalungiselelo awesikhumbuzo esegadade esingawuthi ngumgubho wasegadade lapho okwawela khona amaqhawa kithi ngesikhathi sawuvukela wamandebela abelungu amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu phakathi sibona abantu bayeza abantu bayancedisa hhayi kukhanya konke kuhamba kahle ba
kahle kahle ungachasisela abalaleli ukuthi kuyini okuyaba kusenzakala kuyini okubangela ukuthi lilungiselele isikhumbuzo leso
baba kuzayo kusenzakala izinto eziningi ngelanga leli elamhla ka-5 November ngesabatha elandelayo nale yaphambili kwakusasa kuzabe kule migido eminingi yakithi kuzabe kulezi ngoma zakithi kuzabe kule midlalo yakithi kule migido etshiyeneyo kuzabe njalo kula ezikhulumele ezitshiyeneyo njalo zigubha ikakhulukazi amaqhawe akithi amandebele alwisana lamathiwa amathiwa ephethe imbhobho bona bephethe imkhonto so-ke yikho kakhulukazi okuzabe kusenzakala kuleyani indawo mhla ka-5 kusukela ekuseni ngo-8 kuze kuyesha u-5 o'clock kwantambama
ungatshela abalaleli ukuthi kungaphi lapho okubuthanwa khona
lapho esifutana khona sizabe sise entaba zinduna embembesi nxa usuka kobulawayo i-30 kilometers uhamba ngomgwaqo oweharare nxa usuka eharare uzabe uku-30 kilometers ungakafiki kobulawayo uvele kusendleleni khonaphana emashopu
linxusile yini abavela kuhulumeni
asinxusanga abantu abavela kuhulumende kodwa sinxuse abantwana bonke bakwamthwakazi singakhangelelanga ukuthi uvela ngathi sinxusile izinduna sinxusile abalisa sinxusile osobhuku le nkokheli zonke nje zakwamthwakazi
siyabona ukubana sekulesikhathi lisenza imbuthano efanayo kuyabe kwehlukene ngani lo umnyaka
umnyaka lo wehlukile kuneminyaka yonke emningi ngoba kathesi sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka kakhulu sibuya ngesikhathi abantu bakithi sebefuna ukuthi baziphathe sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka bengasazi ukuthi bathini sibona njalo labantu lokhe bekhathazeka bedinga ubukhokheli so-ke kukhanya ukuthi kuzokwehlukile kule minyaka yonke eminingi leyi kulo mgubho esibhekane nawo
linxusile yini abavela ezansi ye-afrika lapho okuyikho okwadabuka khona amandebele
sinxusile zinyusile kakhulu iziphathamandla kakhulukazi ezomdabu ezisuka eMzansi ukuthi lazo zize zizoxoxisana nathi, zizosifundisa nathi ukuthi singobani, ngoba bona ngale basaphethe. So kukhanya ukuthi khona hayi bathembisa ukuthi bazabuya.
Likhona yini ofuna ukuliphosa okokugcina uvalelisa abalaleli?
Ngakukhuthaza kakhulukazi kubalaleli bakithi, labantu bakithi kumagumbi amana komthwakazi kusukela eMidlands, Matabele and South, Matabele and North, Vulawayo, kubonkayi, kubosilobela, kubojombe, kuboloagweru, kubocholocho, kubogwanda, kubobitebridge, kubobhinga. Siyalinxusa lonke bantu bakithi ukuthi lize ngobuningi benu sizogubha amaqhawe ethu, ngoba laphana kufele umntonga, kufele umsuthu, kufele umvenda, kufele umnguni, kufele umtswana, kufele zonke izizwe ezabumba umthwakazi. Ikho ke siyacela ukuthi lonke libe khona kulombuthano owamhla ka 5 November 2016 eGadade, 30 kilometers from Bulawayo, 30 kilometers before ingangeni kobulawayo livelele Harare. Ngiyabonga balaleli.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Ngiyabonga bana.
Lo msakazo we Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye Women's Development Association oseGwanda esichasisela ngokuswelakala kwamanzi kulindawo kanye lemizamo eyenziwa izakhamizi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga ukwamukela.
Siyananzelela ukuthi udaba lwamanzi lukhanya ludla ubhedu khona ngapho eGwanda, njalo kulemizamo yokuthi lulungisiswe. Kuyini eselikwenzile kathesi?
Esesikwenzile thina kathesi sike sahlangana njengenhlanganiso ezizimele zodwa eGwanda mhlaka 14 October satshengisela sisuka eJawunda emashopu sisiya ekhansilini, lapho safika khona sanika uMP weGwanda Central kanye lo mayor lo town clerk ipetition etshengisela izifiso zethu njengehlanganiso. Sahlangana sabhala ipetition. Okokuqala sabhala iposition paper esayithumela endaweni ezithiyeneyo yaze yaphuma la kuprint media kanye nakukubatana lamanye ama-website ama-organization. Sasesibhala ke ipetition satshengisela sisuka eJawunda emashopu sayafika ekhansilini chamber, lapho esanika khona uMP oweGwanda Central ipetition kanye lo mayor. Basi-addressa basitshela ukuthi bazasebenzisana lezakhamizi ukuthi belungisise udaba lwamanzi, ngoba lathi sasesibatshengisele ukuthi we are concerned njalo kuyasihlupha njengenhlanganiso ezisebenzela ukuthi ziprotecte ama-socio-economic rights ama-citizens eGwanda. Nalo sasesitshelwa ukuthi imitha i-prepaid water meter ebifakwe ku-bulk reservoir esupplier i-town esibhedlela sikhitshiwe kuyimizamo esasiyenzile. Ngapha kuzinza belokhe khona ama-prepaid water meters, sokuyikho kuphushe i-resident association ukuthi itshengisele itshengisela isithi amanika lawo kanye lozidwa kabaphume eGwanda ukwenzela ukuthi amanzi abe restored, abantu bekwanise ukuthola amanzi ngesikhathi esifaneleyo ngalo zizwe zonke.
Kungani lisithi uhlupho lwamanzi lubhahile kakhulu khona ngapho eGwanda okwedlula ezinye izigaba zelizwe?
Uhlupho lwamanzi eGwanda aluqali namuhla. solule 3 years sinohlupho olufanayo njalo nxa ama residents esifuma ukuthi ayedingisisa ukuthi yathi kuyini okwenza sihlutshwe ngamanzi luyona isosi yamanzi i-10 kilometers away njalo iyiyo isupply ibulawayo kuyini okwenza igwanda idubeke ibulawayo ingadubeki kusitshelwa ukuthi hayi i-problem iyukuthi i-conflict ezino abayalwa every time i-council lezinto nxa bebanga i-payment ama-residents abakwazi ukuthi i-council kayibhadalanga ngoba siyabona ukuthi sesivalelwe amanzi okweviki umbe okwe-2 weeks without any explanation.
Ye, lona udubo lolu olwamanzi luphatha njani abesifazana ikakhulu ezindlini lapho?
Udubo lolu kubuhlungu kakhulu sithandekile. Singalusekela ngo-2015 abanye omama basukunyezwa besiya kukha amanzi benye imayini eseduzane legwanda khonapho 5 kilometers barethwa labo mama njalo akula owabakhompasithayo and akula owazama ukubaduduza. Khathesi-ke nxa kungela manzi omama sibafica futhi besesigabeni sifanayo ukuthi behambe imango emide asabalo ukugeza ukuthi benathe kuphela ngoba i-5 kilometers ngeke uyihambe uthwele amanzi amaningi uyabe uthwele ingxa i-20 liter eyodwa. So mama isikhathi esiningi bayahlukumezeka generally i-dignity yabo vele ihle iwe so amalungelo abo ku-constitution ahle yephulwe ukuthi i-right to their personal dignity and i-right to clean environment vele ayisekho bahle bethathelwe totally.
Manje udaba lolo lokuhlukuluzwa kwabomama lwabikwa nayo emapholiseni?
Amapholisa ayakwazi amdinga lowo mdinga ukuthi bembambe. Abanye bathi sewabanjwa abanye njalo bathi hhayi azangabo nje wakhanya umuntu owabalekayo. Indaba yangikhona kayiphumanga kakuhle.
Okuyikho elifisa ukuthi kwenziwe ukuthi uhlupho lolu luphele kuyini? Okuyikho okuyisizathu sokutshengisela?
Izinwa iphume iphele egwanda ibisele i-water plant ku-council. Lokhu kuzanceda kakhulu ukuthi amanzi angaduli achiphe ngoba egwanda is one of the towns elamanzi adura kakhulu njalo ungakhangela ukuthi aduliswa yini sisuka simangale ngoba amanzi akhona less than 10 kilometers away. So izinwa ikhanya ithengisela i-council amanzi edula. So sithi ukuthi lama-residents kumele ithenge ku-council edula. Best solution ikuthi iziba ihande over i-council iziranile sisale sihluphana le-council yethu ngokuni kodwa amanzi silawo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana sichasisile Ndlovu oyinhlanganiso ye-Women's Development Association oseGwanda. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulolu hlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile.
NgoLwesibili mhla ka 8 ngoLwezi izizalwane zeMelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo we Voice of America. Intatheli izindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika-5 kusiya ngo-6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 Lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uzakuba lehola elilodwa kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ku-11. Kuthi njalo ngalelo langa mhlaka 9 Lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo-7 kusiya ku-8 ntambama lakuhlelo lwe-Live Talk kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7.
Okusigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni wayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP ukuthi abe kubandla lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvikana 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.